So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
umkhuhlane lo we COVID ukhona sibili lapha eZimbabwe ubona ngokufa ukajikwedere lokho okusekusileyo kakhulu.
Owake waba ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Enias Chikwedere kasekho, lo wake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigumba.
It's very available with 8,000 liters for a tank which is with 10,000 liter capacity with no problem at all. 50 and 21 hours.
Ingcwethi kwezempilakahle obulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-UBH asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagulayo nge-COVID ayisoqiniso. Ukuhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi yi-Private Boys. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Liqhubeka liqonga inani labalahlekelwa imphefumulo njalo kungabantu abalezikhundla eziphezulu kuhlangothi ezijiyeneyo zempilo eZimbabwe bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abasanda ukubhubha bagoqela owake waba ngumphathintambo wezemfundo njalo engumlobi wezembali umnumzana Enias Chikwetere obhubhe lamhla ekuseni, kanye losomabhizimusi weChitungiza owake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigumba obhubhe izolo ebusuku. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukwethuka okukhulu ngosekusenzakala elizweni lapho lomkhuhlane uqhubeka uthatha imiphefumulo yabantu nsuku zonke njalo ungakatholakali lomuthi wokuzivikela. Omunye wabo ungumnumzana Sikhathele Mlambo wasedolobheni leHarare.
Umkhuhlane lo we-COVID ukhona sibili lapha eZimbabwe ubona ngokufa ukajikwedere lokho okusekusileyo kakhulu, okusenza ukuba silathi silimuke kakhulu sizame konke okusemandleni ukuthi singabanjwa ngalowo mkhuhlane senze lokho okufunakala ngabe WHO.
Indodana kaChigwedere uCasper Chigwedere utshele umsakazi weZBC ukuthi uyise ubhubhe lamhla ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ubikwa ubengezwa kuhle kusukela ngolwesibili njalo ubeselatshwa engekhaya. Umkhuhlane we-COVID-19 usuthethe njalo owake waba lilunga ledale lephalamende obengusomabhizimusi eChitungwiza umnumzana Christopher Chigumba. Indodana kaChigumba uthakuzwa uthi uyise ubhubhe izolo ebusuku kwesinye isibhedlela lapho kade esiwe khona ngemva kokuba eqale ukungezwa kuhle ngolwesine ekuseni. UDr. Agnes Mahomva okhokhela iqula elibona ngomsebenzi ophathelane lomkhuhlane we-COVID-19 uthi iZimbabwe inganqoba impi yokulwisana lomkhuhlane lo nxa uZulu engalandela iziqondiso zokuzivikela phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organizations.
I want to repeat, you must adhere to all the recommended preventative measures such as wearing of a face mask properly.
Ngiyaphinda njalo ukuthi kumele lisebenze zonke indlela zokuzilondoloza ezivalisa ukugqoka ama mask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo, ukungathintani mahlayana, i-social distancing. Lezi iziqondiso okumele zilandelwe ngokufaneleyo, le yiyona ndlela engasiza ukwenqabela ukumemetheka kwalo umkhuhlane
spread of this deadly virus and indeed of managing this recent surge.
Sebe sedlula kancinyane amakhulu ayisifica munomunye 917 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhulu umkhuhlane waqhamukayo ngombimbitho nyakenye eZimbabwe. Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba ngokutshona kwelanga la izolo kulabedlula amakhulu ayisithupha 639 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe, njalo kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe abangamachumi amathathu lasifica minwe mibili 38 balahlekelwe ngumphefumulo, iningi labo kungabe Harare lapho kubhubhe abalichumi lane 14 izolo kuphela. Sebembalwa abalezikhundla kumbe abake baba lezikhundla zobukhokheli kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa ye-COVID-19, abagoqela umkakhe kanobhala obona ngezobudlelwano lamanye amazwe kuzanu PF umnumzana Simbarashe Mbengegwi, unkosikazi Emily Mbengegwi. Owake waba ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, uDr. Kombo Moyana, laye uthethwe yilo umkhuhlane we-COVID-19 kuyona le iviki, kuthi obe ngumphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. U-retired General Sibusiso Moyo, laye obulewe ngumkhuhlane munye, uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, ngakho ke uzongcwatshwa emathuneni awe-National Heroes Acre. Omunye wabalwa bekuviyo leZipra engokhokhela ibandla leZapu, umnumzana Isaac Mabuka, uthi ilizwe libhekane lenkinga nje kungenxa yenkokheli engazihluphi ukulungisisa isimo somnotho. Uthi umoyo osichiye kunsukwana esanda wedlula ube ingxenye yakhe luhulumende, kodwa akazange aphathise ekuthini ibe khona inguquko kusimo somnotho.
Wayesebenza la abantu abawonayo abayibo abenza ukuthi izinto zingahambi kuhle, abayibo abayenza ukuthi wona thina esaloli lizwe abantu basikhangelele phansi ngoba bacabanga ukuthi into esayilwelayo yonale yokuthi badubeke, inkanti hatshi thina sasilwela ukuthi wona abantu bakhululeke.
Yikhona kuzokwaziswa ukuba ubekwa nini umoyo emangcwabeni eNational Heroes Acre. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle koBulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagula i-COVID ingamanga. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDokotela Nasisi Asjanga nguye okubeke sobala ukuba isibhedlela silomoya we-oxygen owaneleyo.
Sile oxygen engange 8,000 liters phakathi kwe 10,000 liter itanka. Akula nkinga kangako. Njalo sokusiya ukuthi inani lezigulinganani. Okwakathesi sile imibheda engu 50 njalo ilezigulane ezingu 20.
Lokhu kugcizelelwe ngumqondisi wezempilakahle esigabeni sakoBulawayo, uDokotela Welcome Mlilo, owale ukuthathwa ilizwi, kodwa uchaze ukuba itanka elithwala amalitha azinkulungwane ezilichumi, i-10,000 liters omoya, okwamanje ilomoya ozinkulungwane eziyisichiyagalombili, i-8,000 liters. Uthe njalo isibhedlela seThorngrove sivuliwe, umtshina wokupompa umoya i-compressor uyafakwa namhla, ngakho akusela msebenzi omisa ukuthi isibhedlela sisebenze. UDokotela Mlilo wengeze ethi okwamanje iqembu labantu abakhangele izigulane ezilomkhuhlane we-COVID bayehluleka ukulanda wonke umuntu otshaya ucingo ebabiza ngenxa yokwandelwa. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, laye wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa ulobele iStudio 7 ku-email ethi isibhedlela seThorngrove sasilungele ukwamukela abantu abagulayo, ethi okwamanje silabantu abathathu abalalisiweyo. Uthe njalo isibhedlela lesi silakho ukuthatha abantu abangamachumi amabili abafuna umoya we-oxygen, kodwa silakho ukukhweza inani lelo silalise abantu abangamachumi amane nxa isimo sesisibi. Umnumzana Mthabisi Bebe, udokotela, uthi abantu asebebanjwa bele COVID sebesanda.
I-COVID-19 ilama stages ayo, kathesi eZimbabwe suku second wave ye-COVID-19. Khona kusitsho ukuthi abantu ababanjwa bele COVID-19 sebeyanda. Ngokuyanda kwabantu ababanjwa bele COVID-19, abantu abaza kufa nge-COVID-19 labo bazayanda. Engakuxwayisa abantu ukuthi bengahambi emngcwabeni yonke nje, uhamba emngcwabeni nxa kwisihlobo sakho eseduze. Qathekile ukuthi silale ezindlini silandele lokho kukhulunywa yi-Ministry of Health.
Unkosikazi Nobuhle Ntuli oyisakhamuzi sakoBulawayo Uthi lokhu sekusethusa ngoba bengenelisi ukuya kwezinye izibhedlela ngokudula.
Lokhu kuyasethusa ngoba lesi sibhedlela ngesikhungo sikahulumende. Njalo iningi yikho lapha esizadanela khona ngoba singenelisi lezi ezinye ezidulayo. Kubuhlungu kakhulu yithi sizaswela ukuthi sibalekele ngapha ngoba iningi lizakufa ngendlela esesibona kusenzakala ngayo elizweni lethu.
Kobulawayo inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID selingaphezu kwenkulungwane ezine, i-4,467. Kulabo sekusile abangaphezu kwenkulungwane ezintathu, i-3,784. Kwabhubha abalikhulu lamatshumi ayisithupha lambili, i-162. Kobulawayo inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID selingaphezu kwenkulungwane ezine, i-4,467. Kulabo sekusile abangaphezu kwenkulungwane ezintathu, i-3,784, kwabhubha abalikhulu lamatshumi ayisithupha lambili, i-162. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inani labantu ababulawa labatholakala belegcikwane le-COVID-19 liya liqansayo elizweni osekubangele ukuba ingcwethi kwezempilakahle zethule isaziso sokuthi abantu badinge ukwelatshwa kusasemasinya hatshi ukuza isimo sesisibi. U-Anastasia Ndlovu sithulela lolu daba.
IZimbabwe ingene kulanga letshumi lasifica minwe mibili le-30-day COVID-19 level 4 lockdown. Ugatsha lwezempilakahle luveza ukuba abantu abalitshumi lasikhombisa bafele ngekhaya. Ngakho-ke bakhuthaza uzulu ukuba aze esibhedlela kusasemasinya ukuze bathole usizo lokwelatshwa. Omunye wengcwethi zezempilakahle engumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya ugcizelela kule inkuthazo.
Lokhu yikukhuthazana njalo bakithi ngomkhuhlane lo we-coronavirus, igciwane elibi kangaka eselihlasele elizweni lakithi selibulala abantu. Uthi izolo kukhanya abantu abafika itshumi lesikhombisa bafele ezindlini bengahambanga esibhedlela. Siyaxwayisa abantu bakithi ukuthi linanzelele xa kulalokho ukuthi abanye bayafutha njalo, lingaze lafutha nxa umuntu sekhwehlela. Ngabona umuntu sekhwehlela kakhulu kumele ahanjiswe esibhedlela ayehlolwa engakafuthi. Ukufutha lapho abanye bathi kuyabanceda, kodwa abanye nxa ikakhulu laba sebekhwehlela kakhulu kuyabavala izifuba basebeshona masinya.
Ungwenya uqhubeka exwayisa imuli ngokuqakatheka kokukhuza abantwana lokubalimukisa ngalo mkhuhlane.
Siyaxwayisa njalo bakithi ukuthi livikele lomkhuhlane ungaze wangena ezindlini zenu. Luvikele ukuthi hayi ungangeni labantwana bengahambi bewunompola emalayinini bewangenisa ezindlini bebulala abazali labogogo labokhulu. Siyaxwayisa njalo kunokusasukutsho ukuthi ligqoke ama face mask livala amakhala lomlomo lokungahambi ezindaweni zeseminye eminye. Okwakade sihayi bakithi nxa umuntu engela sizathu sokuhamba sesicela ukuthi ahlale phansi engayindawo, ehlale phansi sibone ukuthi umkhuhlane lo uya ngaphi. Nxa abantu bezabe lokhu besenza bengalaleli lokho okukhulunywayo, hayi njengoba ngikhuluma ukuthi nje ntshilo la kuvike epheleleyo ukuthi lizabona izimanga. Izimanga ziyeza sibili, izimanga ezokubona abantu abaningi besifa. Siyalixwayisa bakithi lilalele bantu bakithi, siyalithanda.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imibiko ethi abantu abedlula amakhulu ayisithupha 639 babanjwe igciwane le-COVID-19 kuthi abaphose bafike amatshumi amane 38 babhubhile. Kubikwa njalo abantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 272 balalisiwe ezibhedlela ezehlukeneyo ezweni. Abedlula ikhulu lamatshumi ayisikhombisa 173 bagula okunganeno, kodwa abedlula amatshumi ayisificamunwemunye 81 bagula kakhulu. EZimbabwe kulabantu abedlula amatshumi amathathu enkulungwane 30,047 ababanjwe bele COVID-19 kwasila abedlula amatshumi amabili enkulungwane 19,569 kuthi abedlula amakhulu ayisificamunwemunye 917 balahlekelwa yimpilo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe abaphila ngemsebenzi ikakhulu ezindlini kwele Botswana bathi sokunzima ngesikhathi abaqhatshi bengasathembi abantu uma bengazi isimo sabo se-COVID-19. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo iseGaborone.
Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana sekuthundubeze amathuba abanye bakwele Zimbabwe ukuthi bathole imisebenzi ikakhulu ezindlini. Kulenani eliphezulu labe Zimbabwe lifona emgwaqweni ikakhulu edolobheni leGaborone lidinga imisebenzi ezindlini efana lokusebenza ezivandeni kanye lemaplazini. Abanye bakuhlangothi ezifana lokulungisa amagetsi. Umnumzana Mkhululi Moyo uthi isimo se-COVID-19 sesibakhipha isinkwa emlonyeni.
Kungani isimo sesiqala ukuphuma indleleni akusemnandi akusaphileki kahle ikakhulu kithi thina abantu engantu asiphila ngokuphanda ngokugijima ukuthi ungene lapho uphume lapha ngoba imisebenzi yankhona vele sisebenza siphakathi kwabo abantu. Eyi onto leyi ayi iyasihlukumeza kabi iyasihlukuluza kakhulu angazi lokuthi kanti uhulumende bangangenela njani ukuthi basincediseke.
Umoyo uthi kakhulu ukuziqhathi engazijayelanga kunzima ukuba ukhangelwa ngelinye ilihlo.
Sesihlala singabantu esingantu akasathembakali kuyo yonke nje into ngoba xa ungena umuntu uyathola ukuthi uba le mbuzo empilo emithathu sokwesikhathi kuphinde ngantu akuba nganeno xa emntwini lo yabumazi but emntwini ongamaziyo hhayi vele into yankhona sisibambi kakhulu ukuthi umntu kuthiwe buyele certificate selokhuzini eyi.
Omunye weZimbabwe umzana Sifas Chuma uthi kuba nzima kakhulu kulabo abaphila ngemsentshezanyana. Uthi okunzima ukuthi umuntu uyabe ungakwazi ukuthi uvela kuphi njalo uhlangane lobani.
Dikathesa abantu abaningi ama-companies amaningi sesisebenzele ezindlini lo ukuthi umuntu azoyenza i-peace job lapha awukwazi ukuthi uvelela lapha vela khona abantu bakhona banjani ngoba ezindlini sibalutshwane sigqoka amamaski ezindlini kanti uyagqoka amamaski endlini shuwa kuze kube nini khona lokhwana i-risk yakhona it's even much higher both kuzoyenzela umsebenzi lo mayenza umsebenzi.
Abanye bathi abasavumeli ukuthi abantu bengene nje mahlana ezindlini ngenxa yesimo se-COVID-19. IBotswana isibone umkhuhlane we-COVID-19 uvuka ubhedane lokho kwangena umnyaka omutsha kulokukhathazeka ukuthi imiphefumulo eminingi iyalahleka. Umnumzana Benjamin Sibanda ohlala eHaborone uthi akusamelanga abantu bethathe amathuba ngesikhathi se-COVID-19.
Okwakhathesi eqinisweni sokusesavisa mina as an individual nami ngingeza ke nje ngime estridini ngidobhe umuntu engingamaziyo ngithi aze emzini wami azoyenza i-peace job. So ikudinga abantu nje ongani uyabazi though labo nje singasuke ngifike ngibatest but at least ngiyabe ngikwazi ukuthi umuntu lo ngiyamazi.
Ele Botswana lisele libambe wangaphansi ngemva kokubona inani labantu ababulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 liqonga lidlula ikhulu ngesiqubu esikhulu. Ngesikhathi sekhefu leKhisimusi bekulamashumi amathathu lasiyagalombili i-38 abalahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yalo mkhuhlane. Kodwa kuyona le iviki kubikwe ukuthi inani selidlule ikhulu i-105 njalo umkhuhlane umemetheka ngesiqubu esethusayo kulabadlula inkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,548 abalomkhuhlane we-coronavirus. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSaburon kwele Botswana.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labantu abatholakala vele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ikokeli yamazwe akuzwekazi le-Latin America isitshayele ihlombe umongameli Joseph Biden ngokungena kwakhe esikhundleni sikamongameli. Bafisa ukuba asebenze kahle labo hathi lokhu obekusenziwa umnumzana Donald Trump. UTrump kubikwa ukuthi usemzini wakhe owamanje eFlorida. Ulobele uBiden incwadi emfisela okuhle emsebenzini kamongameli. Kulezi pepele ezingamajumi amane 40 ezigalule elwandle eMediterranean Sea ngolwesibili kusihlwa. Kuzanila kwale Libya zizama ukuya kwamanye amazwe. Intethe eziningi okumangalisayo sezisidla amabele amadlelo lokunye kwele Kenya. Zikhangelelwe ukuba zizabhabhela kwamanye amazwe. Inhlanganiso inkxaso ye-United Nations Food and Agriculture Organization ithi indiza mtshina zokucela imithi yokubulala intethelezi kazisasebenzi ngemfanelo.
Ugatsha lukahulumende oluxwayisa ngezomomo womkhathi olwe-meteorological services luthi kufanele abantu beqaphele izulu lesiphepho kusasa ucyclone Eloise elizahlasela emaswingo eManicaland kanye la kwezinye izigaba zeMathebeleland South. Izulu leli elizavelela kweLebeira likhangelelwe ukuqalisa ukuna kwezinye izigaba namuhla bese lisabalala ngempela viki seliyisiphepho endaweni ezivalisa iManicaland lalezo eziqanjiweyo. Sixoxa lengcwethi kwezokulima uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngomonakalo ongadalwa ileli zulu.
Kangiboni sibili ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi kule sikhukhula lesi sizayo Eloise ngoba kangizwa bekhuluma la ngakho la kulama-group aku-WhatsApp hayi qoqo mbona ngathi abantu abalalwazi olukhulu ngalesi sikhukhula ekuthiwa siyeza ngempela vi njengoba nje bebalutshwane ngithi mina ngombono wami ibabaziyo la malungiselelo akhona kutshuta njalo nje nxa ekhona avele alungiswa ngabalutshwane ngoba kulalizwi eselike lezwakala ukuthi abantu kabalungiselele kubuya lokhu lalokhu ngoba sikezwa uluhlu lwezindawo lapho abantu abangakhona lenombolo zocingo abangazisebenzisa nxa sebethe bayola ludubo lona lolo lokuthi nje benzele ongabasiza ukuthi bangangeni engozini yalesi siphepho esizayo.
Izulu leli lingadala monakalo bani kuleyo ndawo sikhangela ukuthi isikhathi sokulima kathesi?
Umonakalo ongadala izulu leli okuthiwa liyeza mkhulu kakhulu ngoba lizakhukhula amasimu amanye amabele asekhanya engathi aselungele ukusondela ekuvuthweni. Amanye mancinyane njengoba abantu bayalima nje ngezikhathi ezitshiyeneyo kodwa ke mbona phosa wonke amabele lawo azakhukhulwa ngamanzi okuzadala indlala engakaze ibe khona. Ukukhukhulwa kwezilimo yikungena kwendlala ebantwini kanye lezifuyo ngokwazi kwami nxa kuyisiphepho lesi esikhulu ezinye izifuyo zingathathwa ngamanzi zigalule zihambe zife abantu basale bengelalutho. Izindlu lazo zilakho ukudilika ngobuningi bamanzi lomoya ohamba lesiphepho esinjengalesi. Kanti labantu labo kwesinye isikhathi kungabafica besendaweni lapha abangaswela khona ukuthi bagijimele ngaphi ukuze basinde. Abantu bangafa besezindleleni behamba ingabe belele besezindlini. Sikhulekela nje ukuthi hayi isiphepho lesi abantu baphephe kuso ngoba umonakalo ungaba mkhulu imizi ingavalwa sibili nxa singabuya ngendlela esibuya ngayo ngoba sizwa kuthiwa abantu kusukela eChipinge kusiya ezansi kubomaswingo kusiya eBybridge lezinye iindawo ezinjeabomatopo okutsho ukuthi labo gwanda ezansi yakhona abantu bangaficwa lesi siphepho kuzaba lo monakalo omkhulu nxa isiphepho sifika ngalesi sikhathi ngoba abantu vele ba phathekile into ze-COVID lezi kubuye kubuye lobu bunzima obungaka.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima sixoxelaye eseGwanda. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi iprivate boys liphethe idlalade lalo elesine elilesihloko esithi umqali wendaba. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Na
private boys badabuka ePlumtree kodwa bahlabela bekwele South Africa. Nansi isikhulumeli saleli qembu uSifasi Ngqondo Ncube.
Ubingelela usasenguye njalo uSifasi uhamba naye njalo afunde nomnyamanyati. Yibo abafana beprivate boys abafana abuya ePlumtree esigabeni saseduku. Ngoba sasifike sasa teams abalandeli ukuthi siphezu kwedlaladile esine eleprivate boys.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi umoya wami ubuhlungu, bantwabami, umuntu wakho, bachiyene, kanye lethi balandeli bethu. Ukuthenga idlalade valithola njani?
Ungathi ukuxhumana nathi kulezi numbers zethu WhatsApp ukuze ukhone ukuthola idlalade lethu ngokusheshsha. Ungathi 0027 61065 6149, 0027 61065 6149. Usungena futhi kwenye inumber etyona 0027 60433 2393, 0027 60433 2393.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli ukuthi nandi idlaladi lenu elitshatshaya kade lilindile la esisebenze nzima khona kakhulu, la esisebenze khona nomxolisi uMr Bones kanye noQuiet Nkambule. Kuthanda njalo ukugqugquzela phana kubalandeli bethu ukuthi bathenge wona ama-original ukuze silubone ushintsho entweni esiyenzayo.
Uphuma ke enkundleni uSifasi Ngqondo Ngqondo Ncube leqembu lakhe le private boys ngale.
Cho!
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumphathi intambo yezemfundo uMnumzana Enias Chikwetere Luwake waba lilunga lidale lePhalamende umnumzana Christopher Chikumbe. Ngabanye asebebulewe yi-COVID-19. Ingcwethi kwezempilakahle koBulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-UBH asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagula i-COVID-19 ayisoqiniso. Sizwe iqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi i-Private Boys kuhlelo lwe-Woza Friday. Siluqaba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.